ayikhangeli asabi leqiniso ukuthi sizaphumelela, siyakhangela iy'ndleko zangikhona ezifunakala ukuthi siye kukhafu singaba nazo yini, noma uyakwazi ukuthi ukuya kukhafu into edulayo sibili. So sazama ukuthi sikhangesise sihlale phasi labanye ukuze sibone ukuthi singaphumelela yini kuyekhafu. I think i-final decision singaba layo kusasa.
Nxa likhangela-ke libona ngizane yimalini ukuthi lingene kukhafu khonapho ku-Champions League yena le?
Yes, hayi sazama ukuqedisa abakhona abekhayelezo bezemali basabhizi ngakho lokho, besakukhangela ukuthi sizaphenduka kini kusasa, sibe kwase sineqiniso lokuthi le singayinelisa yini ukuhamba.
Ye, kodwa nxa selikhangela abadlali benu libona ngazane bazimisele yini ukuthi bangene kuligena leyo?
Ye, hayi makhaya iqembu ade silalo lo nyaka, hayi iqembu thibelidlalo okuphakemeyo, kodwa ye ade sisilwini ngakuthi siyahamba siyamthuze funa ukuthi singezele lapha lalaphaya ama-players mibheka kodwa bangadlili maybe 5. So sabe singangezelela nje ukuthi lasinga ukuthi sihambile sikwanise ukudlala lamanye amaqembu amanye amazwe.
Ye, nxa ukhuluma-ke ngabadlali ubona zani lizabathola ngapho labele ngabe libafuna bangabe babangaki?
Hayi sina vele asiyangisanga ukuthi ndale amaqembu ethu kakhulu, kodwa singathi njengoba nayo ukuthi siyafunakala ukuthi se-Africa asingazuza khonapho maybe ingadluli inambe edlula 5 noma very team ade silayo ngi-team eqinde into esingabe kabe leqiniso layo njengona kuzaba le nkezo yethani ukuthi ama-players ethukola ngale ngafike e-impress sine sesiwaluzile. So ngeyinto lathi sabe sisayikhangelele ukuthi hayi kulamanje singathi singabe si-eda but kulabanye abangaphuma lapo.
Ye baba Ncube, ubona zani kodwa lingadlala njani khona ngale kukhafu ngombono wakho?
Kuyenzakala sithi ngafika sidlale kuhle, kuyenzakala nje lathi sabe sinabantu abayi-11 abayi-11 and makhangela ibhola leZimbabwe ibhola eliphakemeyo. So hayi lathi singafika sine sibi lamanye amaqembu besibone ukuthi hayi sinampala abafana leZimbabwe.